uhulumende uze engathi kaphethe lutho nanku tena uzakupha ababalisi kuphela i 25% osokungangokuthi imali athena ozabanika nxa kuqathaniswa lamadola emelika phosa ngamadola angamakhulu amabili alamajuma esithupha lesithupha i $266 kuphela phoke ngempilo yalamhlanje kayisiyomali engathuthukisa umbalisi engamenza aye emsebenzini okwamalanga wonke yikho sokusiphe isinqumo sokuthi okwamanje aluba esadinga kumbe sazikhwathaza ezikhwameni kekela phela ababalisi baphumule labo bangazi basebenza lo ungumkhumbulo wawuvele ulethwe ngababalisi ngaphambilini kathi babetshilwa ababalisi ukuthi bona kabafuni ukuya emsebenzini sabancenga sabacela ukuthi kabanike ithuba kungxoxo eziza kuba khona nanzi-ke ingxoxo zalamhlanje zibe yize nje kuphela lokhu sokuze kwaletha-ke ukucunuka okukhulu enhliziyweni zababalisi
lifuna malini kahle kahle
lizakhumbula ukuthi kumnyaka ophelileyo uhulumende sithe sixoxa laye watsho ukuthi yena uzakuza lo mgwaqo ozaba ukhombisa ukuthi imali engaphosa ifike kumakhulu amahlanu lamadola angamachumi amane 540 ebiyiyo imali esulwa ngo-2018 uhulumende engenisa phela i-RTGS lamabhondi kungathi into eyayizanceda kathi yayisesula iholo lababalisi labenza basala bengabayanga sithe sesixokisana layo sathi thina sibuyisele lapho esasikhona ngo-2018 ukwenzela ukuthi siqale khonapho sisiya phambili ukuthuthukisa iholo lababalisi yikho abesithembise khona kumnyaka ophelileyo sokuze kwafika inyanga kambimbitho leyaphela sesingena kumabasa nje elokhe uhulumende ezilingana yikho ke osokukhangelelwe ngababalisi ukuthi uzasipha nini imali yethu le esiyidingayo okwamanje ke siyamkhuthaza uhulumende ukuthi kalethe okungcono.